VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuHlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ubotshwa umeya wedolobha lakoBulawayo. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi akula nguquko eZimbabwe selokho kwasuswa umoyi uRobert Mugabe esikhundleni.
I-research institution lay into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe leqinisa lokuthi wena iZimbabwe kayivuki.
Kodwa abakubandla le-MTC bathi inhlanganiso le ishaye ekhaleni.
Sesigeziwe ngoba akunamusha, sibatshele ukuthi uMnangagwa uwesi kulo mgazi, but saba ngabantu ababi.
Incwadi zithi kuyaxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF.
UMathuthu loTsenangama, uMtsenangama nguye umuntu wakhe wathunywa ukulisa uMugabe ngo-2017 kuze kube lekhulu. Khathesi waseyothunywa ukuthi belilise ubani, uthiwe ingane. So ama-faction akhona.
Obotshiweyo ngumeya wedolobho leVictoria Falls athi wedolobho lakoBulawayo lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. UMnumzana Somvelo Dlamini, umeya wedolobho leVictoria Falls, usebotshiwe. UDlamini wetheswa amacala okuthengisa indawo yokwakha indlu lebhizimusi awuthenga kukhansili njalo lokusebenzisa igama likankosikazi Auxilia Mnangagwa ekuzameni ukuthenga enye njalo indawo yokwakha indlu okucatshangelwa ukuthi wayefuna ukuyithengisa. Isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission uMnumzana John Makamure utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uDlamini ukhangelwe umiswa enkantolo kusasa. UDlamini ukubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa kasenelisanga ukukhuluma laye kanye legqwetha lakhe ngalokhu njalo lezihlobo zakhe. Inhlanganiso ezimele yodwa ecubungula ezombusazwe ithi akula nguquko kweleZimbabwe selokhu kwasuswa umoyi uRobert Mugabe esikhundleni libutho libambisana lebandla leZANU-PF kanye ledala lephalamende. Uphenyo olusanda kwethulwa yiRand Corporation yakwelemelika luveza ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa lebutho bancindezela uZulu kakhulu eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuphambana lokwethulwa nguMnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. I-Rand Corporation iphinde yaveza ukuba ibutho seligxile impande kwezombangazwe, ngakho-ke kumele lokhu kulungiswe ukuze ilizwe leZimbabwe liguquke kwezomnotho lezombusazwe. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso le iveza umbono welizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandlaleli uthi akumangalisi okwethulwe iRand Corporation.
I-research institution lay into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe leqinisa lokuthi wena iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esikiko kaphezi ngenxa yezijeziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale. Ukuthi umnotho uthuthuke uvuke kulento eziningi ezifunakala bana ngabe zenzakala and zonke lezi zinto ebe zenzakale especially futhi kubo-balance of payment lokwana esikukhuluma ngesingizi kusitsho ukubana ilizwe liyenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ubana into zihambe kahle. Ayikho kwelakithi eZimbabwe bayivalile, sesizame konke. Siyakwazi sonke ubana uProfessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile ukuba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadika ngendaba ezinjalo zemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aplawule izikweledu besikizo konke lokona kuthengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundo ukuthi siqine kuloko esiyigogo.
Siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokho ligcilile. Abayichanga ngekhala nje.
Ngabe sibutho lokho ligcilile babe sishona ngoba ibutho asisalibona libuyelile emabharakini alo. Bavuya ukuthi ngesikhathi sethu ngoNovember bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwaloko asibaboni phela izinqa ukuhamba. Qala sase sibona izinto kuma roadblocks abasekho.
Ngumnumzana Joseph Chuma ukubandla lezana PF. Sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolulo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesigeziwe ngoba akunamusha sibatshele ukuthi uNangagwa uwesi kulo mgabe bathi saba ngabantu ababi. Nanso-ke iRand Corporation ikhuluma amazwi afana nayo lokhu kade sikukhuluma thina njengebandla leMDC. So osekukhona lapha ukuthi izanu kayivumi ukuthi siyehlulekile ikishiye ikishiye labanye kwenza ukuthi siguqule inhlala kahle kaZulu yaseZimbabwe.
Bayakhuluma lapha ukuthi ibutho lokho lingani ligcile impande, ngakho-ke akusoze kube lenguquko kwele Zimbabwe nxa lokho kungalungiswanga. Likubona njani khonokho?
Kumqoka lokhu ngoba okukhona lapha ukuthi ibutho izakwesaba ukuthi kube nenguquko ngoba banamacala abawenzanga amaningi kakhulu. Kodwa thina sithi kasilandeli matshala, sifuna ukukhangela ukuthi abantwana baseZimbabwe singabancedisa njani. Ngoba vele ilizwe laseZimbabwe sikhuluma kunjenje libuswa libuke. UMnangagwa nje umphelekezeli ngoba konke akwenzayo, izinto zonke azenzayo vele nxa ungumuntu ocabangayo uyazibuza ukuthi kambe kuseselento enhle engqondweni kwamfana. Ngoba ama-decisions akamanye akuthiya ulengisa inkamane.
Bayakhuluma njalo ukuthi kukhanya kulobu bukhohlakalo obumangalisayo kule Zimbabwe. Ngakho konke lokhu kumele kulungiswe nxa kukuthi umnotho ungaguquka. Likubona njani Makhumalo khonokho?
Vele yizo inyembezi zethu thina njengebandla leMDC ukuthi abalandeli bezane lenkokhelo ezabo bakhohlakele sebentshontshe umnotho wakuleli lizwe sesifike esigabeni ukuthi singathi sesiguqe ngamadola ngamanga ngoba kakhathesi amakhanda ethu yiwahlabe phansi izinyawo ziphezulu kuleli lizwe ngoba kuselanto ehambayo konke sokumile mpo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ekobulawayo. Abatsha abakubandla leZanu PF bathi kabavumelani lomunye wabo uGodfrey Senengamu ofuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC ukuze kulungiswe okuningi okuhlupha kwele Zimbabwe. UMemphis Gama usethulela lolu daba.
Abakuhlangothi lwabatsha olwe-Youth League kubandla leli bathi uMnangagwa akumelanga akhulumisane loChamisa ngoba wanqoba kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018 njalo ulenkundla yezombusazwe eye-Political Actors Dialogue lapho axoxisana khona lenkokheli yamabandla achiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Osaphethe isikhundla somkhokheli wohlangothi lolu uTendai Chirawu uthi uChamisa kumele angene kunhlanganiso ye-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa hathi ezimele yedwa.
Anyone who is calling for dialogue between the major political parties, the platform has been done and what is important.
Inkundla yokuxoxisana isikhona njalo okumqoka yikuba singakhohlwa ukuthi ukhetho luka-2018 lwenziwa lwaba lwanqobayo. Ngomusa wakhe wanqobayo lowo wasungula linkundla ukuthi wonke ofuna ukusiza ngemibono akhululeke ukungena kuleli qembu. Yiyo kuphela indlela engasetshenziswa okwamanje lapho abafuna ukusiza kundaba zentuthuko yelizwe bangayisebenzisa.
Those who participate in elections are to get into.
Kodwa uThenengama uthi kuqakathekile ukuba uMnangagwa akhulumisane loChamisa ngokwenzakala elizweni.
Kana vanondituka ndikutoziyamwe akabvira kundituka handiperi.
Angilani nabangithethisayo ngoba vele ngihlezi ngithethisa. Angisoze ngikunake lokho kodwa engitshela khona yikho okwenza ilizwe liye phambili. Nxa uMnangagwa benelisa ukuhlala phansi bakhulumisana labo Ian Smith owabulala inkulungwane zabantwana endaweni zabonyadonya Chimoyo, Thembwe, Gondola, Mukushi, Luwanga nakubo Shibondo, kuyini ongamehlisa ukuthi asale phansi lo mfo wabo?
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa okwenziwa ngabasakhulayo bebandla leZANU PF abakhanya kukhanya bene mibono echiyeneyo ngodaba lolu. Umnumzana Bekezela Kumbo okuhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi abalandeli bebandla leZANU-PF bajayele ukwenza lokhu nxa belwisana.
ZANU-PF yiparty ecomplicated kakhulu. Okunzima ukuthi mina nginje soma ngingade lokhu ngikhuluma ulutho nje vele ngisazakala ukuthi mina ngingakhuluma izilama ntshintshi. Kunzima ukuthi ngitshintshe namuhla. Kumele kube lezinye indlela ezinye ezibuyayo lazo. So angeke khonoko sikusekele ukukhangelela lapho ukuthi ungathola ukuthi mhlawumbe i-strategy zabo asebesenzile njengoba bayenza i-polar yabo ayizange iyesebenzi. Ungathola ukuthi leso kungezinye i-strategy esokuthi kunjani uChamisa ebe ngaphansi kwani kwe-pressure yokuthi njani ikhulumisana nomnakakwa.
Ibandla le-MDC lithi uChamisa angeke angene kwinhlanganiso ye-polar ngoba wanqoba umnakakwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018. Utsene ngamuthi labanye bakhe sebezenza umkhankaso obizwa ngokuthi Zimbabwe First Movement okuzama ukuthi umnangagwa akhulumisane loChamisa kulungiswe umnotho obhidlikayo lokunye kwele Zimbabwe. Utsenengamu, uPupuraito Garepi, loLouis Matutu basanda kumiswa ukuba bekhokhele uhlangothi lwabatsha kulandela ukwethula kwabo umbiko ukuthi kulabo somabhizimusi eZimbabwe ababhidliza umnotho ngokwenza ubukhohlakali. Osomabhizimusi laba ukhanya engani badlelana lenkokheli yebandla elibusayo. Bathi abenza lokhu ngumnumzana Tafazi Wamsarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association, umqondisi weGreen Fuel Private Limited, umnumzana Billy Rottenberg lomnumzana Kudata Pirei, umqondisi wenkampani yeSakunda Holdings. Abathathu laba bayakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ukulwisana phakathi kwabatsha kubandla leZANU-PF kulakho ukwenza ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi ukumiswa kwezikhatshana kukaLouis Matutu, uGodfrey Tsenengamo noPupuraito Karepi ukuba kuhlangothi lwabatsha kuveza ukuba kule nkokheli elwisana ngezombusazwe kubandla leli. Omunye wabacabangela ukuba kukhona okwenzakalayo kubandla leli umnumzana Peter Manala.
KuZANU-PF kulama factions sibili ngoba sona uMathutu loTsenengama, uMtsenengama ngumuntu wakawathunywa ukulisa umgabe ngo-2017 kuze kube lekhulu. Khathesi waseyothunywa ukuthi belise ubani uthulo inga. So ama faction akhona.
Ziningi ingcwethi ezilombono lo loba nje uTsenengama esithi okwenzakalayo ukulwisana nobukhohlakali hatshi ukubangelana izikhundla lokunye kubandla leli.
That is not true because some of the people that we are pointing at and accusing
kungamanga ngoba abantu abaningi abenza inkohlakalo le baqala ngesikhathi sikamayimithu basebenza labomavayire labomugabe labogresi mugabe labala makhadi omhlangano namasela nje abafuna ukuba lamandla labalani lomongameli emasumi Mnangagwa loba ubaba uChiwenga.
Umnumzana Jim Kunaka wake waba kubandla leZANU-PF waxotshwa esezekela unkosikazi Joyce Mduru owaxotshwa kubandla leli lisakhokelwa ngumnumzana Robert Mgabe wabumba ibandla lakhe. Uthi ukuxozela lokhu kuveza ukuba kunokulwisana okumangalisayo kubandla leli.
She cannot be told what is exactly happening in ZANU-PF.
Kuyaliwa kuZANU-PF, kuyazikhanyela nje, kusegcekeni. Inkokheli zethu ziyasehlukanisa ukuze bayale bebusa baze bakhule. Akukho khashana lokhu. Kulama-faction amabili kuZANU-PF, abantu bayaxoshwa kungalandelelwa imithetho.
A person should be brought to a disciplinary hearing.
Kodwa omela ugatsha lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mdutsa uthi ibandla leli liqinisa ka.
IZANU-PF libandla elokubambana. Indaba lezi esizwayo ezokuthi kungaba le-factionalism lathi sizibona kumaphephandaba. Kodwa thina esiphakathi kweZANU-PF siyawazi ukuthi silenhloso eyodwa, kuyinhloso yokuthuthukisa iZimbabwe. Lokho kwe-division, lokho kwe-factionalism asikwazi sikubona khonapho nxa kukhulunywa ngabantu abangekho phakathi bebandla leli.
Inkokheli yebandla leZANU-PF egokela umongameli Emmerson Mnangagwa, uRichard Dineo, Constantino Chiwenga, lomnumzana Kimbo Mahati, ithi badonsa ndawonye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sike sikhangele eziphathelene lakwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leBritani lithi kulamafektali alo okukhanya engani ayavalwa kwele China ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus esibulele abantu abanengi. Ilizwe leli lesaba ukuthi lizalahlekelwa ngamafektali amaningi kakhulu avalwa kulelo lizwe. Intethe eziningi sezidle izilimo, izihlahla lotshani okwethusayo emazweni agoqela eSomalia okulabantu abafika izigidi ezilithumi 10 million ababhekane lendlala. Sike singene kwezamasiko.
Sinana masiko
esenzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngoqa lobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo baba Ngwenya sawamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga tu
siyabonga kakhulu ke namhlanje sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuyini baba Ngwenya kambe kusayenziwa yini kunokuke ukuphozisa.
Ye ukuphozisa kwenziwa sibili siyakwenza ngoba ikakhulu zafika ukuthi abadala abafikela kuma 50 kusiya phezulu uyake ngasahambi kuhle ngaphandle engayathatha insuku ezintathu engayezini engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa kwenzeka ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono ngoba nxa engaphozisanga kwenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile kuyenziwa sibili. Lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafika ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa kuqakathekile sibili.
Ye singathi-ke kulezi hlahla ezifakwa khonapho kambe izihlahla lezi zibalisani kona
ukhona esithi thina umankulu umbazankezana zibe khona omfumfu zinenganyanyana nje ye
singathi kodwa akubulali phela lokho.
Hayi kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani ngoba lesihlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinswa kambe kusakhona yini?
Ye kukhona ezindaweni ezilutshwana ngoba lokhelo kwakusenzela ukuthi abantu bangazibadli inyongo ingaziyabandela. Ye kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinswa kuyakhiwa nje kube lomuvu indumba ababizwa bethi iwobe indlubu konke kukhe kwambiza yinye kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolokina emalungeni wonke kunye lentanyeni ukwenzela ukuthi abantu baqine bazi bangenwa inyongo yehlobo.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya sicela uvale khonapho ngamafitshane.
Ukuphozisa abantu kabaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ungathina lokusasa baba Ngwenya.
Iyabonga.
Hayi-ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Kwamanje soku isikhathi sabatsha silomaki wobe.
Yebo 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 mthakazo muhle zimbabho muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection lapho besixoxa labo somabhizimusi mayelana ngesimo somnotho elizweni sikhangela udaba lokuthi abosomabhizimusi sebedlelana labanye abadabuka kwamanye amazwe bezama ukuthuthukisa isimo somnotho elizweni abakhuthe uhlelo lolu hambani kukhasi lethu ele Facebook ele VOA Debele bese lidinga uhlelo lwabatsha olwe D-Connection njengalokho engisanda ukusho namhla siqhubela phambili ngodaba lolu sixoxa lomasimba kutshera oyingcwethi kwezenotho. Mnumzana Kutshera, ngiyakwamukela kuhlelo asizweni umbono wakho.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulenduvo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagethi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ulembeko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Uyazi mnumzana, abatsha sebedlelana labontanga abadabuka kwamanye amazwe kwezamabhizimusi njengendlela hathi yokuzithuthukisa kuphela, kodwa balenjongo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Ubona ngani kuyasebenza na
lele lisasibile ukuthuthukisa umnotho welizwe? Ngoba ungakhangela ukuthi lilama advantage ayi-2 amakhulu. Nxa ukhangela iZimbabwe, iZimbabwe yilizwe elincane kakhulu, abantu abangu-30 million, kodwa abaningi bangifona futhi bathenge okunye okuthengiswa ngabontanga bayabengeneli. So nxa kungaba nobudlelwane lobo nabantu abavela kwamanye amazwe, ngenzakala sikile ukuthi i-market share iyakhula mbidala. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. So mna njengani ubudlelwane lo phakathi kwabontanga balapha eZimbabwe nabanye abanye amazwe nganceda ukuthi kulethe i-foreign currency lapheni?
Njengalokho okusanda ukusho ukuthi ubudlelwano lobu bulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe, sikhuluma nje lokhu kwenzakala elizweni, kodwa umnotho ulokho uqhubekela phambili ugugude. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Mbona njengani indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe, yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, intengo zangikhona ziqomile kakhulu okokuthi abantu baye bengakwanisi ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele benzeke ngayo.
Hhayi, sikuzwile mnumzana Kuchera, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Gqiba uhlelo uphosele amazwi akho okucela. Unikeza abatsha amazwi enkuthazo.
Inkuthazo kuphela ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi njengabasakhulayo, njengosomabhizinisi, sidlelane sibe nama-ideas amatsha, sibe ne-market entsha, sibe njalo nemali nama-profits amaningi nxa kuyukuthi sibe nobudlelwane lobo. Ngoba uzabona ukuthi kuzasincedisa ukuthi sibe lo mcabango omutsha, kuzasinceda njalo ukuthi sibe lenye i-market entsha.
Hayi, sikuzwile mnumzana Kuchera, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sakazomuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngeviki ezayo lapho sikhangelela ukuqhubekela phambili ngodaba olufanayo, sixoxa labanye abontanga abafisa ukusitshela umbono wabo mayelana ngodaba esilalo egudwini. Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanele kwanamhlanje, Sakazomuhle olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Gove. Sakazomuhle Zimbabwe muhle. Sohlangana ngeviki ezayo. Bye.
Siyawankulu ke Mike Wobe, sengizithiya ezandleni zikantungameli Nkomo.
Isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ukuzithoba uNkulunkulu ukuthi uyakudinga lokhu empilweni zethu. Ngibala kwabasePhilippi chapter 2, ngifuna ukubala ngisukela kuverse ka-5. Uthi lapho uPaul nxa ekhuluma labasePhilippi, kawube kini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu, yena owathi elesimo sikaNkulunkulu kathongo ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela wathatha isimo sencebu waba ngumuntu. Wathi esebuntwini wazithoba walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni esiphambanweni. Lapha bengifuna ukuthi sinanzelele ukuthi kulento eyayikuKristu eyayimehlukanisa labo bonke abakhokheli, kumbe ngathi eyayimehlukanisa labesifarisi, eyayimehlukanisa lamasadusi, yayimehlukanisa laba bekhokhela ibandla ngaleso sikhathi ukuthi uKristu wayengumuntu ozithobayo, wayengumuntu ozehlisayo. Ngiyakholwa lo mbhalo kaPaul kuba ngomunye umbhalo oqhakathekileyo njalo omangalisayo ukuthi uKristu yena wayenguNkulunkulu kodwa wazifinqeza wathatha isimo somuntu. Ayekwazi ukuthi umuntu uzalwe sesonweni kodwa wasithatha leso simo, wathatha isimo esokuba ngumuntu okokuthi impilo yakhe izafika esigabeni sokuthi iphele. Kodwa sikwazi ukuthi yena uKristu njengokuthi wayenguNkulunkulu impilo yakhe ayilakuphela, ayilasiqalo, ayilasiphetho, kodwa yena wavuma ukuthi leyo mpilo ayifinyeze eselapha emhlabeni. Wathi sebuyile lapha emhlabeni yikho abantu abaningi abazange bamkholwe uKristu ngoba babengakholi ukuthi uNkulunkulu angavuma ukuzehlisa, azazehlise abe ngumuntu njalo azavume ukuthi abethelwe esiphambanweni. Ngoba nxa sikhumbula, siyakhumbula ukuthi wathi yena akula muntu ongangithathela impilo kodwa impilo mina ngiyayiyekela ngokufisa kwami langokuvuma kwami. Njalo esesiphambanweni wayengakwanisa uKristu ukuthi alethe ingilosi ezinengi, inkulungwane zezinkulungwane zizomlwela ayesesiphambanweni. Kodwa kuyini esakubona kumenza ukuthi ahlale esiphambanweni alandele intando kaNkulunkulu? Into eqakathekileyo ukuthi wazehlisa entandweni kaNkulunkulu, wavuma ukuthi uNkulunkulu enze akufunayo ngempilo yakhe. Lokhu yikuzithoba okuphakemeyo kakhulu. Abantu abaningi siyafuna ukuthi sisebenzele uNkulunkulu kodwa ukuthi sizithobe simnike yonke impilo yethu asikugwanisi. UKristu wazithoba, walalela uNkulunkulu, wavuma yonke into uNkulunkulu ayethe kayenze, kuhlanganela nalokuthi ahambe ebethelelwa esiphambanweni. Into le ilamandla ngoba kutshengisela ukuthi akula lutho uKristu ayelalo, akula lutho uKristu ayelenza. Konke lokhu wayekumisa ekwehlisa ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Manje umbuzo obakhona ukuthi wena impilo yakho usuyehlisile yini yaba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu? Lanxa usuyehlisile, uyehlise yonke yini? Ngoba umuntu uyabe ehliseni ingxenye yakhe eyinye ezenzela into zakhe azifunayo. Namhlanje ukukhuthaza kwami ukuthi ngabe singavuma ukuzehlisa ngaphansi kwaNkulunkulu. Kulomnyaka ka-2020 uqalisa kanje, uhluzitshela uthi mina lomnyaka ngifuna kube ngumnyaka wami wokuzehlisa ngaphansi kwaNkulunkulu.
Akuyibethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sithandazela ukuthi sizehlise sibe ngaphansi kwentando yakho langaphansi kwelizwi lakho. Size ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, uthone kahle mfowethu.
Tu fais ce que tu fais, 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 tu fais
ke ngobrand of us sithi vula indlela singakehlukani wathi sikhangele indaba ebezigokela namhlanje. Kubotshwa umeya wedolobho leVictoria Falls. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi akula nguquko eZimbabwe selokhu kwasuswa umoya uRobert Mugabe esikhundleni. Kulabantu abakubandla leMDC abathi inhlanganiso le ecubungule lokhu itshaya ekhaleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo ngenjabulo uGibbs Dube. Ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-past 6.